Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingani bukanjani sikuandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini.
Qakathekile ukuthi ngitsho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwakhe ube ngumuntu ade seresayinile.
Ugatsha lwabesifazane olwebandla le-MDC Alliance lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa akoBulawayo.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama. Lokhuyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu owumama ngendlela ephakemeyo ekuhlukuthi kakhulu.
Lamhlanje silodaba lapho esilonda khona ingxabangxoza ekubandla le-MDC.
IZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. IZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le-Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ukhetho lolu lwenziwe izolo kwakhethwa uCouncillor Rich Mguni ukuthi abe nguye umeya. UDlamini owebandla le-MDC Alliance wayesetheswa icala lokungathembeki, yena wahle watshiya umsebenzi. Icelele MDCT belifuna abuyiselwe emsebenzini, kodwa njengoba wayesekhalale umsebenzi lokhu bekungeke kwenzakale, yikho kwenziwe ukhetho. Sixoxe loCouncillor Ephias Mamume wedolobho leli ukuze sizwe ukuthi kuliqiniso na ukuthi benze ukhetho.
Kande kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha, because athi sihlale isikhathi eside kakhulu singela meya. Njoba umeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwakhe ube ngumuntu ade seresayinile. So uresayine ngoMarch, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresayinile kutsho ukuthi lobu councilor kasongucouncilor futhi?
Hayi, ekuresayineni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresayina ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi ubiselwa ukuba ngucouncilor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty school.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucouncilor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho leVictoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Udeputy nguye ozame ukukontesta i-election efuna ukuba ngumeya laye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mwale, obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikuchiyela aye ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi, kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhethe umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.
Lo ngumnumzana Ephias Mambume, ucouncilor wedolobho leVictoria Falls, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. lwabesifazane kubandla le MTC Alliance kobulawayo solusole amapolisa abikwa ukubhacabule abesifazane ababili bathukwa ngobuhlobo babo. Embikweni olotshwe ngunkosikazi Helen Mpofu okugatsha lolu, leli bandla lithi amapholisa ephula isisekelo sombuso ngokutshaya omama laba ababili lokubathuka ngobundebele babo okukhumbuza abanye ngombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko uthi usola amapholisa ngokufuna ukwehlukanisa izakhamizi zakobulawayo ngobuhlobo. Sixoxe lelunga logatsha lolu unkosazana Tendai Masocha.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Udaba lolu abanye sebesithi lungani lilozobandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo, labo sisi bekhuluma esinye isihlobo. Wena ukubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapholisa?
Avele wona amapholisa esilawo kathesi sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu, abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Thina ngosikwazi ngakho newethu Kristi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epholiseni. Mase ngiza kuthi ngitshaywa ngibaleke ngibona ipholisa ngilesabe ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe liqinise ukuthi kungabe kulobandlululo, kodwa okusala amapholisa okakathesi siyakwazi sonke ayalapha eZimbabwe ukuthi anesihluku ebantwini abamele bebagcine bakalondolozo.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khonalokhu, ikakhulu sikhangele okokuthi abantu bayebesithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapholisa sebetshaywa, lina lithini ngalokhu?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizasisisa lathi, ngoba omama nabana bebezihambela ukuyadinga ukuziphilisa bekungela lungelo kuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingena endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesiba ngesiphezulu kakhulu njengabomama, sizwa ubuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu ewethu Kristu.
Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphuma ezindlini nalo lubona njani, luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla, uhulumende akunalutho, akulanani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu uyabe ephuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalotshwana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na, ngoba endlini akuhlaleki, abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekho yazamela ayilayinelilanga lonke.
Unkosazana Tendai Masocha, isiphathamandla sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi ibhanga lesizwe lizasungula imali entsha eyisisindo sama $10 le-$20. Ilunga lekomiti yaleli bhanga umnumzana Eddie Cross utshele leli phephandaba ukuthi uhulumende useqalile ukudinda imali, osokusele nje imbiko ezamemezelwa ukuthi imali iyenza nini. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe eziyinkulungwane ezine 4,000 esezilobise ukuthi zifuna uncedo lokudla kwele South Africa kulandela ukuvalwa kwalelo lizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Amagama la abebhaliswa kusigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa kumbe e-embassy. Leli phephandaba lithi umphathi intambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithe izancedisa uhulumende ukunakekela abantu laba. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Unikama lami ngumoyo wemawane laba bethanda ukukhuluma ngalo makhuphe lo othi ngifukhotha abantu MDLIS. Kati yena uvele uzamani ngayefuxotsha lokuzini kati anti yena oyakhe ngu-MDCT lana MDC Alliance. So lokho kumhlupha yena kuyini? Aluba ngiyichamisa bengizakhipha wonke ama-members of parliament lama-senators ahlasale yedwa sifona ukuthi yena uzakuyafaka abantu kwezana kuzanini yakhe nale. Ngoba lezo strategy sezanu vele siyasibona sobala vele ukuthi zani zami ukudiliza uchamisa manje kayisozibulawe ekachamisa. Ngumuntu kuphela ongasikhiphe ebunzimeni ayikhona lo umakhufu. Umakhufu vele ngumthengisi lo ufuna sihloma kuzana kuphela ngayo. Ngiyabonga.
Ya studio salibonani studio 7 phansi kona le mazweni. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagwama village ward 9 Makholela Bulilima West Plumtree. Ye kunzima bafowethu kunzima impela lo mkhuhlane hayi usifikele ngenye indlela esingacabangelanga. Kodwa thina lapha ema reserve siyobulawa indlala ngoba silamali imali zivaleleke South Africa uma layisha abahambi. Uma kungaba lenye indlela ukuthi uma layisha bakhululeke kube lama conditions ukuthi bekwazi ukusiza abazali ngoba lapha siyakweleda ezitolo. Ezitolo bazagcina besikweleda singafaki imali begcina bengalamali yokusitoka. Lo mkhuhlane lokunje ngapha hayi ngoba emakhaya vele i-distance sihlala sikhatshana lakhatshana sibi i-crowd kangako. So hayi kunzima kodwa sikazuza nje ukuthi abantu bayafundiswa or bayachekwa ngaphandle umuntu uma egule esibhedlela. Siyabonga Studio 7 ngubhanda moyo. Yes, liphephe lani lapho elikhona bafowethu.
Sanibonani bantu bakithi linjani? Hayi thina siyancenganxenga. Hayi mina ngithi lokho kwenzakele kwabomakhuphe labochamisa omunye vele labantu bakhe nganxa befuna nje ukuthi kuthona i-MDC asibo bantu ukuthi bangathatha abantu. Abantu babo ngaze ukuthi wena lentshintshibizo abantu bazabuyela kuba nabana ngoba bafuna umuntu abafuni bizo. Ningahlupheki kakhulu lina lonke lengqondo liyakwazi likwenzayo likufunayo. Asibambeni lapho elibambe khona obambe khona ungayekeli yekeli sikulandela ibizo landela into ovele obuyifuna. Ngiyabonga Mageza.
Mina ngiyalibingelela bantu bomsakazo silibonga ukusakaza kwenu. Ngithi umakhuphe uyazisomela lokho okukhulumayo uthengwe vele izandla asingeni thina kuzandla. Thina silandela uchamisa sithi phambili ngochamisa loba ngaphi sithi phambili ngochamisa lokho yena okubhekileyo ethi yena ngokamogenswangirayi ngokwakhe lokho thina sokusebenzandla khona.
Ngiyalibingelela basakazi westudio 7 siyabonga umsebenzi omuhle lisinika wona umsebenzi umsakazi weqiniso ngoba kakule Zimbabwe umsakazi ongasinika iqiniso njengaleli njengaleli elingakhethi inhlangothi linika inhlangothi zonke langapha langapha. Hayi mina ngithi umama uMakhuphe ngazihlalele phansi ayekele lokhu akwenzayo ngoba i-MDC Alliance yavotelwa yithi yavotelwa nguZulu weZimbabwe. So yena nxa esesenza njalo kusho ukuthi kasahloniphi ilungelo labantu. Abantu yibo abazikhethelayo abazikhethela abantu bona labo ukuthi babamele ngendawo ngezindawo. So nxa sebesenza njalo sizamelwa ngubani? Sizamelwa ngobani? Nxa kuyukuthi uyisebenzisa izanu PF layivuma izavulala umnotho welizwe ngendlela ephezulu njengoba vele vele ilizwe lifile linje. Nxa sokuliwa kula ngisho ilizwe lingancedisa saza kuma labo bethi a la kuchamisa bengaphuma bephume bona laba abantu bonke bahle baphume ephalamende izanu lizasebenza lobani? Kanti akonta kusebedemokrasi lapho eZimbabwe abasiyekele lokhu abakwenzayo. Umakhuphe kayekele akula umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Kuyafana lo muzi akula muzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama ngumuzi ongalababa ekhaya. Siyabonga. Ngiyabonga basakazi okhulumayo nguThulani osuka ekhaya enkayi ngomsebenzi seButswana yabo.
Yabingelela abasakazi abahle abaka Studio 7 kanye konke nabalaleli baka Studio 7. Nako kwami ngithanda engifisa ukudlulisa ebantwini bakithi. Engithanda ukudlulisa ebantwini bakithi, bantu bakithi asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asithobeleni umthetho uma kwathiwa hlalenini phansi, ahlalenini phansi. Siyekele nini uba sihlophethe sisola sisithi khona amasosha lamapholisa ahlukumeza abantu ayenza njani. Ngicabanga ukuthi ipholisa likaze lithole umntwana omncane nathi utshwala. Ipholisa likaze lithole kumbe umntwana omncane ehamba esitaradeni kumbe senza into engafanelanga yenziwe. So mina ngithi amapholisa lamasosha kalitshaye kakhulu nabantu elingamahlonga endlela, nelingalaleliyo. Igovernment yami misa lokhu ngoba isenzela thina, ayenzeli omunye umuntu, isenzela thina. Uzatshona uchocha ilanga lokhu siyalelalelalelale uhambe uyephathela abantwana umkhuhlane njengabantwana bese phakathi komuzi wakho kanye konke la ufe ngokuphoka utshona uchocha usiyabotshwa unathi utshwala usiyabotshwa usenza njani izinto ezingaqedakaliyo. Mina vele ukuthi bebotshwe ngubona ngathi akufanelanga, abatshaye nje uma bengatshanje abantu ivike liyi-one bonke abantu bazasiqoka. Ngoba vele inyengi lethu sengabona sikwazi ukusitshelwa ngomlomo sizwe sifuna ukuzwa ngenduku. So socha induku kayikhale, socha lepholisi induku kayikhale phezu kwendoda kumbe umfazi libambe umthetho kona lizahlonipha.
Bathi bawaxoshisa amalunga e-MDC Alliance, hayi badlala nje ngoba isitimela ngapha uchamisa ngapha siyahamba ebantwini. Abantu nje babalinsuku ukuthi ukufike lesi sikhathi sika-2023 bayenza ababevele bekwenzile ngo-2018. So hayi laba nje badlalisa isikhathi sabo nje ukudlala isikhathi nje bakwenza lokhu. Babankomo, hayi siyazizwa izindaba, siyabonga njalo ukuthi liyasivumela lathi sithi sikhatshana linalikuphetsheya kwezilwandle lisivumele ukuthi ngomsakazo sikwanise ukukhuluma lani, sikhulume lathi esikubonayo ngendaba lezi phumayo lapho esizizwa ngasuku sonke. Hhayi mina nje angifuni ukukhuluma ngomumo okhona, umumo okhona wonke umuntu waseZimbabwe uyawubona umumo obuhlungu kangaka. Siyazi sonke ukuthi umumo lowo wenziwa yini ukuthi uzube nje. Kodwa-ke bengifuna ukuthi ngiye kulawana amadoda amabili lo mama uMakhuphe kwe-MDCT ngale ukuthi lokhu abangakwenza bathi kumbe bayaxotshisa amalunga.
Hey mani, njani njani basakazi abahle e-Studio 7 lo okhulumayo uqathanisa ngokombila ifotosa endaweni yase-76 emathebeleni south. Okungiphatha nje kabi ukuthi engicabanga ngikhuluma njalo ngise-South Africa. Okungiphatha nje kabi kakhulu ukuthi izwe lakithi khona la eZimbabwe libhekane ne-corona, kodwa kusuka kungithikamezela ukuthi lapho kuyawufuna ukuthi kube khona ukuhlangana kwabantu ngokuthi baze nemibono eyiyona yona engazama ukuthi lesi sifo singathi ukwanda kakhulu. So lo kwindaba zepolitiki nje nazo ngicabanga ukube kube kuthiwa i-lockdown impela kuqale ulokhu e-down zona into zepolitiki kancane kime kancane nje politiki kubhekwane naleyo nto esibhekane nayo i-corona le-virus. Ithi ma seyiphelele hhayi bese uyaqala umdlalo uqhubeke impela nje. Kodwa-ke manje uyahlanganiswa ene ukudonselana kwabantu kwezepolitiki amanye amazwe noma abanye abantu uma bezama bakwamanye amazwe zama ukuthi baxhase uma ningahlangene yazi nokuthi anixhaseki kahle ngoba nikho entweni eyodwa. Ngiyabonga msazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukuxabana okukubandla le-MDC kuveza sobala ukuba ibandla leli kumele lilandele isisekelo sombuso walo ukuze lenqabele ukusiwa emthethwandaba. Lisipha ithuba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lenze umathanda. Intatheli zindaba e-Studio 7 nomlondolozi Ndlovu ubhodabhode eHarare exoxisana lengcwethi kwezombusazwe kunye loZulu Mathupha.
Lokhu kuza ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa uNkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidalela phezulu le Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa kalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusoba licele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancindiza kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba uKhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngomongameli umnumzana Tsvangirai azakhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri yena evele lomsekeli wakhe uKhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Ukuthe ngokubhubha kukaTsvangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kulokhuphe obikwa wayengangeni emhlanganweni loTsvangirai esola ukubunjwa komanye we-MDC Alliance lamanye amabandla angamashumi amabili. UKhuphe uMdzuri lowake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komi othiwa wayelobudlelwane obuqatha lomuyi uTsvangirai labanye bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba zengatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura noKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedale le-Congress nyakenye yikho besiya kuKhuphe lapho ababikwa befuna ukuncinti isikhundla sobukhokheli. Icele likaChamisa lona lithi lenza umhlangano walo weCongress owawukhokhelwa nguKomishi lanquma ukuxotsha uKhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbe lakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezicubunga ezombusazwe zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuthiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yesizwe elandiza ngalokhu.
Esizayo kufanele nxa kwezepolitiki ulandele iconstitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizelele ngesinye isizalo seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Ziruthwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso kumbe ngithi iconstitution eyethu esayibhalayo njengebandla ukuthi xa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandelwe lelo phupho eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa ebandla leZaphu uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokho okwenzakala kubandla le-MDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elilomkhuba ofana lowe-ZANU-PF esithi ibandla le-MDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla le-ZANU-PF.
Namhlanje sihlushwa i-ZANU-PF engalandeli isekelo sombuso, so lanxa sithi siyadinga i-alternative fanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso especially selizwe.
Unobhala webandla umanyano wamabandla awepolitical actors dialogue Poland ele United African National Congress UANC umnumzana Alfred Mabranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha singakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizaqhubeka phambili sisilela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. loko ge agusoze kwa miswa ge amatale akuleli ge akaptured
kodwa omunye wabatsha osekela ibandla le ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandela lokho yesithi iZANU-PF kayilani lokulwisana okukubandla le MDC
iZANU-PF yayingekho iMDC ibumba iconstitution yayo iZANU-PF yayingekho iMDC iqala ukuxabana iZANU-PF yayingekho uMorgan Tsvangirai efaka abasekela babili abatsha ukuthi bemsekele ebe labasekela abathathu ngemva kokubana etholakale ukuthi lomkhuhlane wemvukuzane iZANU-PF yayingekho engqondweni yakhe uTsvangirai ekwenza lokho yayiyinto yakhe so khathesi sokusenzakala enkundleni zomthetho iZANU-PF ayikho futhi
ngeviki edluleyo icele MDC elikhokhelwa nguMakhube elithiwa yiMDCT lisuse abameli bedale lePhalamende abane abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yiMDC Alliance amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende unkosikazi Thabita Khumalo unkosikazi Lillian Timvoice lomnumzana Prosper Mtseyami lokho kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedayele eParliamente azaphuma wonke edayele eParliamente nxa icele likaMakhube lingaqhubeka lisenze nje ezinye ingcwethi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungule elakhe ibandla ahlube ijazeli iMDC ngoba selimadabu Dabu. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zahara featuring Georgie ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele indaba ebesilazo sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini ugatsha lwabesifazane olwebandla leMDC Alliance kobulawayo lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa kulelo dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.